abantu bazama ukuthumeza ngomo bathi kulobunzimanyana obuthize esihamba sihlangana labo. Indlala ikhona emakhaya njengoba nje besifisa eminyakeni wendlala. Bazama ukuthumeza bathi indlala yenkulu kuba lobunzima njengoba singomalayisa endleleni khonapha sihlangana lobunzima. Sasemabhoda khonapha sebezingakucela sebezingacela i-good service emabhoda lapho ukuthi makuyenzeka. Sabasincedise abantu bedlule kahle impahla zabazali beyofika kahle kungela obstruction enziwayo emabhoda lapho uyathola ukuthi umuntu uyangena ebhoda ethathe bo 3 to 4 hours uzibuze ukuthi kati kuvele kwenzakalani uswele ukuthi kwenzakalani especially emabhoda yikho lapho ecela kakhulu ukuthi at least i-service liyakhona makuze ukuthi kushoti i-personnel beyengeze i-personnel than ukuthi seve umuntu oyi-1.
Uhulumende sowakhipha umthelo we-duty entweni ezifana lempuphu lokunye ukudla okungangokuthi selidlula ngcono yini?
Ya, sidlula kuhle but i-duty akula ngoma ukuthi kunakule duty ukuthi bayakhitshwa. I-duty yayibhadala akula duty ukuthi ikhutshiwe ingaze yabe ikhutshiwe ikhutshe emaphepheni but emabhoda kuyabhadala. Asikaze sibona umuntu ongaphuma nje ebhoda kuthiwa akabhadalanga i-duty yabhadala. Ba-estimate nje ukuthi i-duty kuyimpahla oyithweleyo ingabe impahla engaweta so much bekuhlala i-duty. So ngiyamangalamanga abe kuthiwa kwakhitshwa i-duty thina sibona sibhadala i-duty.
Kuyini kahle kahle abantu abakuthumezayo ekhaya?
Into abayithumelayo yonke igrosara sibisa ithukela mpuphu rayisi grosara nje yonke into edliwa ngumuntu ngoba bekhangelele kakhulu ukuthi ezimbabweni kukhona yebo ye but okusalayo ungathola ukuthi imali zakhona ma uzekhaya kuba nzima ukuthi uyithole imali uyothenga ekhaya. So abantu baningi bazama ukuthi behle bethenge ngapha ngoba le randi lele or i-foreign currency yona le engasasebenzi ekhaya ukuthi uyithole leyo bondi lakho intokozini izimdola uyathola ukuthi kayitholakali. So ibhetha ukuthi ubambe ngapho osho uhambele ethukele. Yiko ezikuthwala kakhulu ezibona ngani yiko kugcwala izimoto yabonapho kanti kakhulu endleleni becela nje emabhoda kube le-good service ukwenzela ukuthi abantu befike ngesikhathi singadleli isikhathi.